Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 tulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachelu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti voters roll, okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundlunye.
Abaningi bafuna ukuthi ayidlulele into, ayidlule, siqhubekele phambili, siphandele abantu bethu.
Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bayakwamukela ukuphiwa izimota nguhulumende okwenziwe ababe yinkokheli yevuyo lezibra lelezandla.
And then this time around, akuzange kube lenketha abachabi lapha nombona azani kubhalansile.
Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yamarali endaweni ezijiyeneyo elizweni.
Okokuqala, umongameli ubelapha ukuzophakula uhlelo lwethu ukuba nancadi nasikhokhela kule nto ezinhlanu esihamba ngazo imesejini. Indaba yokuqala indaba ye-transformation.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachelu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti voters roll, okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundawo nye indlu eyodwa lapho ezibhalisele khona ukuvota. Linhlanganiso elengcwethi ezicubungula ezamanani ngendlela zakulezi nsuku ithi kulendlu yeHarare elekheli elilamabizo abantu abakuluhlu lwabavoti abedlula ikhulu 183 abahlala kundlu inye. Linhlanganiso ithi ithole amabizo abantu abedlula inkulungwane ezilichumi 10,000 bele nombolo zesithupha ezabantu abazalwa ngo-1950 kodwa seziphiwe abantu abazelwe ngabo 2,000. Okunye kuvezwe yilinhlanganiso yokuthi kulabantu abangenelisa ukuvota kabili ngoba belamanombolo ezithupha afanayo kodwa ehlukene inombolo eyodwa nje kuphela. Kusenjalo, amabandla ezombusazwe aphikisayo walokhu ekhala ngodlakela kumbe ukwethuselwa kwezinye izigaba zelizwe ngamalunga ebandla leZANU-PF phambilini ngokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Yindlela vele iminyaka eminingi edlulile indlela bekusenziwa ngayo izinto. So umuntu uyazibuza ukuthi uma kunjalo lo sekhonona esesithi yena hayi lo ungitshaya ngesicathulo kakhipha izicathulo silwe ngezibhakela kuphela sasikwenza konoko sisakhula sibancane. Asithi usulwela yakatheni alokhe kukhabe kukuna ekulimaza wena ulokhu sithi kumele ngikhiphe izicathulo. Akutshaye kuphela, akutshaye uhlwethuse labantu abavele bekhangelela ukuthi mhlawumbe lolu khetho luzabangcono sebehle becabanga ukuthi kuthi vele kuyayenzala khona kuyana even noba soluphele ukhetho futhi ukuthi baqalise futhi ukuthi siqiliwe sikhawu kuyacula ingoma efanayo kuze kube nini. Usucabangela ukuthi mhlawumbe labona abaphikisa uhulumende njena oba sebesenzela izikhwama zabo mhlawumbe ukuthi bangaphikisa bancintise baphuma lesomething ekuncintiseni khonapho ngoba angazi ukuthi enye impendulo umuntu angayithola esizathu sokuthi kuqhubeke kwinto efanayo nje bebelokhu bekuwa bekhala bethi bengakuwa kuvotwe kungakhethwa nampo sebekhala futhi kudlule. Besebenzisa lokho ayikujikela ithebethebe economy. Umuntu onguye umuntu nje ngiyodubekayo ekugcineni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlezi esithi kukhankaswe ngokuthula. Ungathi uqinisile yini lapha njengoba amalunga ebandla lakhe kuyiwo agconwayo ngokubangela udlakela?
Same story, kuyafanana nje indaba yakhona kungani ngumdlalo. Thina sivela ku background nale yokudlala ama drama ukuthi kuyabhalwa iscript wena usuphiwa kama line akho oza ukukhuluma uzitshelwe lokuthi mawukhuluma lokumele uveze ukuzonda mawukhuluma lokumele usmile ujabule uyabubhalela iscript lesiya so iscript lesiyana asitshintshi vele kubalwa same script lokho sihlele sikuzwa lo moyi umgabe ube khuluma into efanayo athi yena akafuni umsindo kodwa umsindo bekhona athi yena akufunakala ukuthula kodwa ukuthula kungatholakala umuntu wamshiya mawungababuza abantu sibili hayi laba abajabulayo labo begqoka ama t-shirt abaphiwa mahara kodwa mawungabuza umuntu mpelo ozihluphayo ngokudingela umntana akhe ukudla ukuthi angitshela ukuthi uyakujabulela kunoba kwenzakala lezi Zimbabwe ukuthi angitshela ukuthi uyajabula mpela ukuthi kulokhetho eZimbabwe abaningi baphonga ukuthi ayidlulele into ayidlule siqhubekele phambili siphande siphandele abantu abethu ngoba abazombangazwe ama-politicians akhanya anaki ngomuntu anaka ngezombangazwe kuphela
ubona impumela yokhetho ingaba njani zindala zombili yini izana uPF leCCC kumbe hayi amanzi agelezela kweli lodwa ayibahla
hayi singasho ukuthi zindala ukuthi zilamandla sithi sezindala vele zihleli zisenza khonoko inkabi lezi ziyadibana abantu babukele ithuzwe le kuthiwa yi-CCC kuthiwa yi-MDC vele ngoba kutshintshe nje amagama kuphela into efanayo ithuzwe baleke uyibone isitshinga naso ithingi siveze uthuli luphadla abantu uthuli lwakhona sebeyigwazile ngemva kokhetho lolu izawina izanu ingawina i-CCC izokomplaina baze bagine babhubhudla amagwebu
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi yecubungula ezelizwe obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Lokhe sikudaba lwezokhetho, umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa engavotelwa eZimbabwe liza kwamukela wonke umuntu okugoqela labo abaphuma elizweni bebaleka isimo esingasihle sezombusazwe abagoqela owake waba kuzana uPF umnumzana Sevia Kasukwere lo mnumzana Jonathan Moyo. Umlondo Lozin Lovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuhlatshelwa kugidwa abasekeli be-CCC bethakazelela umkhokheli wabo webandla leli umnumzana Nelson Chamisa. UChamisa wenze imihlangano emibili eqala komrombezi Growth Point duzane lomuzi owayengumongameli welizwe uMuyi umnumzana Robert Mugabe. Esuka lapho uChamisa uhle waya edolobheni leShegutu enkundleni yeFubajena lapho athole kule nkulungwane zabantu. UChamisa utshela abasekeli bakhe ukuba ukuze leli lizwe liphumelele kumele lamukele wonke umuntu okugoqela abasuka bebaleka bebalekela isimo esibi sezombusazwe.
Why are Zimbabweans in South Africa? Why are Zimbabweans in Botswana? It's because they are not happy with a government iri muZimbabwe.
UChamisa uthe uhulumende weZimbabwe owezanu PF nguye oyenza ukuba abantu bahambe kwamanye amazwe ngenxa yomumo omubi wezomnotho lezombusazwe. Uthe ukulwisana labantu ngenxa yokwehlukana kwemibono okwenza abanye begcine bebalekela kwamanye amazwe kumele kuphele. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba esigodlweni sebandla leZANU PF, isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mtswangwa uthe bakhangelele ukunqoba ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa 70% ukukhetho lolonyaka. Lokho kugcizelelwe lilunga leZANU PF umnumzana Mabutho Moyo othi uChamisa uyaphosisa.
Hhayi, so bantu sabathatha serious njalo amaZimbabwe ezivela abathatha serious. Bazathatha serious bona bababe bangumsindo bese ndaweni ezikhatshana bangavotiwe lokuvota, kodwa hayi eZimbabwe usekelwa abaselalo la.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba wazise ukuba uhulumende kaChamisa uzaguqula impilo kaZulu.
Okokuqala, umongameli ubelapha ukuzophakula uhlelo lwethu ukuba nanxathi nasikhokhela kule nto ezinhlanu esihamba ngazo imeseji yethu. Indaba yokuqala indaba ye-transformation. Indaba yesibili, i-transformation sikhuluma ngokuthuthukiswa kwendawo, ukutshintshwa, ukulungiswa imigwaqo, ukulungisa ke intambo zamagetsi, ukulungisa ke ama-railway network, ukubana siphendukise i-infrastructure yelizwe. Okwesibili, umongameli ukhulume ngendaba ke ye-development, ubana sathuthukisa njani indawo ehlala abantu.
Ekhuluma kulomhlangano uthamisa uthe uhulumende wakhe kasoze athathe umhlabathi ebantwini abansundu njengalokho okuchiwo libandla leZANU-PF esithi uza kupha abantu abalomhlabathi incwadi zama-title deeds. Uthembise ukulungisisa inkinga ezibhekane lengatsha zezempila kahle ezemfundo, udubo lokusolakala kwamanzi, amandla kagetsi lokutholakala kwemsebenzi. Umhlangano kaChamisa eChegutu uphose waphazamiswa ngamapholisa esithi isikhathi sesiphelile, kodwa uChamisa uqhubekele phambili. Ukunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga namhlanje ukhokhele imihlangano yokukhankasela ukuthola usekelo esecross dead ewange Mathebele North owebandla lakhe leZANU-PF. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bayakwamukela ukuphiwa izimoto nguhulumende okwenziwe ababe inkokheli yevuyo lezibra lelezandla. Abantu laba ababe kunhlangothi le high command abalichumi lanye ababe ngabe zibra laba isikhombisa abezandla baphiwe imota zohlobo lwe Ford Ranger Wild Track eyodwa ebizwa inkulungwane zamadola ezedlula amachumi amahlanu i-$50,000. Abaphiweyo laba babalisa owayengumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko. Sixoxelo walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona ngazani omboko lapha kuzoke fika umazinyane laphana. Ngathi mina bonke nje i-high command to be recognized today. Ngibona ngathi kungumbono alright, but it's too late. Kodwa ke izifiso zigcwalisiwe zabo, and then this time around akuzange kube lenketha abachabi laphana. Ngibona ngazani kubalansile, and then you can see laphana ukuthi zipra ibe labantu abaningi laphana bengu-11 iyushithi team yebhora yonke. So khonolokhana mina ngokwami ngutshayela ihlombe khonolokhana whether baphangisile kumbe baphuzile le uba lungisela, but above all ngibona kuyinto eqondileyo. Yes, singachothoza nje sisole into yonke yenziwa yiZANU-PF kumbe umkhokheli welizwe uHonorable ubaba Emerson Mnangagwa, but singasoli lokho kwenzelwe abantu bakithi. It's not only ukuthi abantu bakithi, but for the first time khona kuyani ukuthi khona beyingeje bephiwe lokho abakuphiwayo at that level. Kodwa ke they must also go further becabange abantu abanjengalaba abadlulayo, like amanye ama-generals umba ama-brigadiers angasekho. Usifas ucele ngomunye womuntu omele ukuthi bemkhumbule, osigogi bamele bebakhumbule bonke bona labo, ngoba nimuli zabo abanye abantu laba zisesekhona. So they must be remembered. Besides that, kumele lakho kukhangelwe the generality yama-veterans both zipra and zandla. They must be recognized there. Ngibona ngazani ukuphuza kwangikhona yikuthi yena ngokwakhe upresident angazigoqeli ngabantu laba abangazenge bempini abangatrenanga. These are the right people to be the advisors, both sides zipra and zandla kabahlanganiswe bebe you are my advisors ka president and then shape the way forward of this country than these people who are totally empty in their brains abangazilutho. You find that uthoko na advisor ka president uma advisor.
Ngokubona kwakho imali le esetshenziswa ukuthenga izimoto zona lezi, aso mali engasetshenziswa na ukuthi ilungisise izibhedlela lokunyokunjalo?
Ye imali le kungakhanya engazani imali engabi isukela suka khona. Nxa isuke ezikhwameni ezegovernment, there is nothing bad there. Kati zavela ngapha. Akusoze phela kusuka uma umuntu esiyadinga i-donation kumbe odona kumbe loan from other countries or any other institution or ministry. Lapho ephume khona khona lapho kuqondile abayiphiwe. Imali yona le izingene khona buthwa izimali zabantu ebezingakho izibhedlela kumbe zakhe izikolo kumbe ama-university. No, that's not it. Khona lapho isebenzile imali yona le. Yona leyo mali zibe khona uthi ayi public funds yavela ngapi nxa ngiye public fund ayisengi abuse lapha umuntu wabe sithona imali leya abuse walana lokuthi abantu laba bepiwe i high command i recognize la iphiwe izicoco zabo besaphila now what is now left ukuthi khona besaphila benjalo ngabakhiwe ama institutions kungaba le university kungaba izibhedlela zibe lamabizwa abo bona laba bantu besaphila kathesi labo mzwane opening bebe khona kulezo ndawo especially abantu abanjengo Jane Ngwenya labantu nganxa engasekho Jane Ngwenya whatsoever but kakube lakho kwisikolo sesecondary siyabizwa sithi khona i Jane Ngwenya girls high or primary that is a good recognition so ngibona ngazani lapha nayo uhulumende uzama ubungcono bakhe kuphela kusoze kuswelakala ukuthi kulibe labantu abasolayo kodwa ke ngibona ngazani uthethe inyathelo elihle
lo ke ngumnumzana Maxim Gandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uZulu usemukele ngenjabulo ukwehliswa kwentengo yempuphu leflower kulandela ukuqina kwesindo sedollar leZimbabwe. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amasosha akweleNiger athi asehluthune umbuso kamongameli Mohamed Bazoum owangena embusweni ngomnyaka ka-2021. Iphephandaba lobulembu eleinternet izimlive.com njalo lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usebenzise indizamchina yokubeleka kwele China ebiza imali ngamadola afika phose isigidi esisodwa US $700,000 eyokuya kwele Russia okulomhlangano we Russia Africa Summit. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, linjani basakazi abahle, hayi siyaphila, 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 Studio 7, lethemba le right basakazi bami, yeli, kukhuluma nomluleki Moyo, semambale ngokuzalwa, la, ngokusebenza, sebenza la eGoli, se Alberton, yeli, ngizubuhlungu ngalabantu laba abaku 5, laba ukuthi abafika laphana, bezomotsha idolobho lethu, labantu laba mbona menginawe ukuthi mablawayo amahle, lingabayeka kanjalo bahlale lempahla zabo, babole lempahla zabo, le estradini, lingabathengele, lithengele laba abantu eliyaziyo ukuthi yibo abantu abaphila ngokuthula nabo. Abantu kube yibe libasupportayo labana libayeke kanjalo ngoba bona le ngqondo abanayo abazitshela ukuthi bona yibo bahlula namaphoyisa izoqedwa yithi thina ngokubayeka benjalo behleli kanjalo lingabathengeli le nto abazithengisayo okuyisho isicelo sameni laso Studio 7 ngoba labantu inhlonipho yinto engiyeko so asazothi emakhaya kubo laba kuya khona inhlonipho abayifundiswanga kumbe bale ngqondo yale phathi yabo eyiyo ebafundisele eceleni ukuthi umuntu akahlonitshwa befike endaweni bezenzela umathanda lokhana kubi kakhulu basakazi bami bengicela nje ukuthi kodwa uyama ingavulwa mpela izwakale abantu bakithi beyeke ukubathengela labantu bebayeke kanjalo babone lezi nto zabo esitradini. Ngiyabonga, ngiyabonga Studio 7.
Hey, gama lami nginguthandani Ngulube. Ukhona umlayezo engiwutholayo la ukuthi khona iqembu leZANPF likwalisebenzisa abantu bakagovernment like ama-prison ward, amagadjele, ya ababalisi, amatisha, amaphoyisa ukuba benze i-door-to-door campaign. Sengikutholile lokho esigabeni sasedolobheni lako Bulawayo eGweru, ya nakwezinye nje indawo eziningi likwabasebenzisa bona abantu bakahulumeni. Ya besithanda ukuthi khona lokho kuvezwe, vezwe, kuma kungabe sokuveziwe ke, ya bonaka kubugebengu loba kufanele ukuthi nesisebenzi kahulumende tholakale sesikampeynela iqembu elibusayo.
Livuka njani, livuka njani ngale ekuseni kustudio 7? Ngiyalibingelela lonke balaleli. Igama lami mina engikhulumayo ngu-Osias Masukume. Yangithi asimlandeli. sithandeleni umfana omncane uChamisa simvotele uChamisa singambe ukuthi umi njengoMoses wakhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhite so uChamisa ngamanye amazwi ufuna ukusikhipha eGibhite ufuna ukusikhipha kuFaro ngumnangakho waseKhenani ungakunanzelela uFaro ngumnangakho akafuni ukuthi siye eKhenani ufuna sale sihlokhe siyizigqili yikho limbonelwa kangaka ngikho limbone engakhuluma iqiniso kahle kahle iphathi yezanu yabuswa ngamatsotsi abantu besingakunanzeleli yabuswa ngabantu abafuna ukudla bodwa yabuswa ngabantu abangamagovo so lo nyaka manje ngiyabona ukuthi hayi indaba yakhe ngani izophela indaba yakhe ngani izophela ukhona umfana lapho ukhona uChamisa lapho ubana senyule esani
kuba kunamabhasi akhona ngapho ayi 500 ozanini ngobuningi beni sizovota lo ngarejistanga kade kuphela azotshintsha isimo ekhaya ma ufike ekhaya uthe ukuthi osebhuku la bantu bezanu sebengenile barobha abadala bakho batshele ukuthi utshintsha isimo utshela abadala ukuthi be bavotele ibandla balifunayo bavotele i-president entsha we-CCC uChamisa bavotele umthwakazi bavotele izaphu kuma-local authority bazame utshintsha isimo sike sitshintshe sishwaka umi-president omutsha sikhathele ngale zanu le izinto ziyatshintsha kuphela singange faka upresident omutsha elizweni sibambaneli bantu bakithi sihlungiseni isimo okhulumayo ngumasenga ngilapho kobulawayo iphumula emadokini
eyi sanibonani sanibonani studio 7 ninjani mina igama lami ngulois dube linjani khona ngapho kustudio 7 linjani mina ngombono wami kufanele sikhiphi izani iphume ihambe izani ihambe ngoba iyehlulekile for 43 years akulanto esenzela yona ungazuthi ungubaba ubona abantwana bonke bephuma ekhaya bekuchiya uzusale unganamntwana ozomthuma kumele ubone nawe ukuthi uyehluleka so kumele abantu ma bezovota bebone ukuthi bavotelana sikanje siphila silapha eSouth Africa siphila kanzima siyashiswa senzani yonke into siphila njengeenyamazana abantu besigijimisa senza kanjani so kuba buhlungu for 43 years esehluleka umdala umnangagwa kumele shiye phansi shiyele abafana nabo bebona ukuthi nabo bazokuphusha kanjani siyabonga studio 7
salibonani salibonani studio 7 linjani studio 7 obingelelayo ngu-Alec Sibanda phume evunda ePlumtree lapha nje ndibingelela mnyabingelela nje yenzakale eZimbabwe la ayingiphathi kahle mani angizwa kuhle mani mambona imali yalokuphuma ukuthi khishe kathi indaba engaphumi kathi ibhondi leli kubondela lisebenzi leli ungathi usiyathengisa enkuthenga uhambe uthwele imali engaka ithwala ngani imali yonke naleyo usiyathengisa kwakuphela
siyabingelela emsakazweni westudio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu kangaka sibingelela abalaleli bomsakazo abantu bezimbabwe bonke kumele babekwazi ukuthi izanu pf yiyo enza udlame kubantu since 1980 isukela kudala vele izanu pf elo dlame yabulala abantu bemandebeleni abangakanani izanu pf babulalela ukuthi babengaboni ngasolinye so namanje mabe yenza khona okwabakwenza vele umkhubo wabo so mina ngidaniswa ukuzwa kulabantu abathi abacatshangelwa ukuthi ngabezanu pf babangela udlame abacatshangelwa abantu bezanu vele yibo abenza udlame eka even manje kobulawayo laphana ama vendors kona la atshone chaya abantu aqoka impahla zezanu achaza chaya le journalist okuzwa khona ukuthi intathele izindaba iyachawa ngabantu abagqoka uniform uhulumende wakhona engababophi bona abantu abachaya i-journalist lapha kusikusa venue babotshiwe yini zokuphike namhlanje bangqashangqasha basawutshaya abanye futhi so uhulumende wezanu yena lo phethe izanu izanu vele ludlame nje abantu bezimbabwe kumele bazi ukuthi izanu pf ludlame so uma ufuna nje ukuthi uphume edlameni ungaboni into yokuhlukunyezwa votela into eyi-opposite ehlukene lezanu bengazi bekutshaya kanjani abantu bezanu ungabavoteli ngoba ungabavotela bazoqhubeka bekutshaya ngoba bazi ukuthi singabatshaya laba bazosivotela singabatshaya ama-journalist azabale ngasabhali kahle ngathi bababoni ngani ukuthi abantu bezanu basitshaya behle bebhale straight izanu pf itshaya abantu siyabona
studio 7 litshona njani badala Mina ngokubona kwami umongameli wakithi uMnangagwa into ayihambele eRussia angiboni ukuthi lo ncedo ngoba ukuthi izokuzomsiza ngani. Mina ngendlela embona ngayo uMnangagwa wenithanda nje izinto ukuthi usemaphupheni akhe nje kuphela ukuthi nxa esiza kwelakithi esethusela ngeRussia ngale kithi abantu bethu ukuthi yena bathi bebahamba betshela abantu bazaukuthi bona bazavusa impi bathathilizwe ngempi lokuthi iRussia abanceda ngesikhathi kufika into eZimbabwe. Yikho kuphela ahamba ngakho ngoba vele uthanda udlame yena, into athandayo lo dlame. Cabanga ukuthi iRussia izomncedisa nxa sevusa udlame eZimbabwe, kodwa lokho ngezeke kwenzeke ngamanga nje kuphela, ngaze akwenzeke, uyabe ezikhohlisa nje kuphela. So into ayihambelele vele kayilancedo ngoba into ayenza kayilanjongo, ave into ayenza iqedakala uMnangagwa vele angikwazi umntu lo vele unjani. Kube sengibuya lapha kulobaleke ku-FDCTS yakubandla leZANU-P f lo fana lokuhlanza amahlanzi kuyiwadla, into ayenzile vele ayilangqondo, ibuyelele nje kuphela. Phezu kweminyaka yonke besiba leZANU-P f ukuthi bayikhiphe esikhundleni, abesephinda abuyele khonale besetshela abantu into yini abantu abazayilalela vele ephuma emlonyeni wakhe ngeZANU-P f eyincoma kangaka, iZANU-P f ibolile kangaka, alo yehluleka uyehluleka okokugcina gcina vele wazihlalela emzini wakhe wangangena into zombusa zakungcono. Ngiyabonga ukukhuluma ngosibandangole mtwana.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lisithumele imlayezo emfitshane, ingabi mide kakhulu, 2 minutes kumbe phansi kwe-2 minutes. Siyabonga. Ukwezemelika, indodana kamongameli Joe Biden uHunter ubesemthethwandaba izolo lapho umahluli athi isivumelwano sakhe labachuchisi esokuthi engavuma icala kasoze ajeziswe kumele sesulwe. UBiden wetheswa amacala awenkohlakalo abalisa elokungabhadali imithelo lokuthenga isibhamu yena isebenzisa izidakamizwa okungavunywa ngumthetho. Amacala la asebangele ukuthi ibandla lama-Republicans lithi umongameli Biden kumele athathelwe amanyathelo okuxotshwa umsebenzi i-impeachment ngenxa yendodana yakhe.
Sakuru ramuno tipa
tinote
unguwa dozi tinote da vio ishuna
tinote
o vio indivili siya bunga siya tukuza unibasakuru ramuno tipa unguwa Kasundu maniuka uka uni mangwana ni emuvu ni chishani mabaka ndimiri blessing zulu baba wande baba choto tete mavelas mike hove atach goriwa thomas sipasi nurai jena loida moyo Mangujwa, Chingre Madondo, Kowero, Rutendo Mawere, Godfrey Mutimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga.
Kuzana Musengi, Patricia Mdadigwa, Chris Dube, Chris Gande, Dunga Mili Ngomo, Black Saint Jeremiah, Sasbanda, Tuso Kumalo, Anasitia Ndovu, Ulondolozi Ndovu.
Umfundisi uRichard Moyo esitshayela ke ingoma yeStudio 7 nesigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje singakehlukani inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTeam Pachedu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundawo yinye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.